Ngiyabonga kakhulu yethu nabeso umhlangano wethu ke egogwe umhlangano tukambe kuhle gogwe nembudziya izana uphephe ifuna ku disrupt meeting njengenhlala yenza kodwa ke sithola ukubana ke kube lokuhlupana phakathi kwabo lendaba zabo zokuhlupana malana lama demarcation lendaba zama constituents kulusiza ukubana ke bathi thina singabe si involved kindaba zodlame thina sikhole ukubana abantu kufanele sichampene lokusebenza ngokuthula njengabantu banye ke sikhuluma yike sikwazi ukuthi praktiza silendube ehlangana lazo kubana ama program etaya lisendaweni ejene sizave sile press conference yethu ke iviki qalisa ke kubana sikhulume mayelana ke lo daba lwedlame lodlakele ehlangana labo kenzene ama program njalo lokuyaliswa ke kokwenzwa kwama program yethu ngama police. Ngiyabonga.